siyalamukela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 7 kuNcwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi kuyathokozisa ukuthi uhlelo lokwabela abalambayo ukudla emadolobheni soluqalisile, lanxa kukuningi okufanele kulolongwe. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi kwabasekela umkhokheli waleli bandla uMongameli Robert Mugabe labalwa impi yenkululeko abathi uMongameli Mugabe sokufanele asuke esihlalweni. Ukuhlelo oluphathelane labasakhulayo lamuhla uNtungameli Nkomo uxoxa lomunye obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship uMnumzane Tinashe Basa ongomunye wabaqhawulwe nguMongameli Barack Obama weMelika ekugqitshweni kohlelo lolu ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umeli wePhelandaba Mpophoma edalele eParliamente uMnumzana Joseph Chuma uthi kuyathokozisa ukuthi uhlelo lokwabela abalambayo ukudla emadolobheni soluqalisile, lanxa kukuningi okufanele kulolongwe ukwenzela ukuthi bonke abalambayo beluthole lolu sizo. Uhlelo lolu lusungulwe emawadini abalisa iLuveve, Country Park, Makokoba, Mzilikazi, Njube, Leminyela, njalo ezinye inkokheli zakulezi indawo zigcizelela kuStudio 7 ukuthi ngempela kufanele lazo zibe yingxenye yabaqoqa uluhlu lwabafanele bethole ukudla. UMnumzana Chuma okubandla leZANU-PF uthi nguye owakhweza lolu daba ePhalamende lokuthi abahlala emadolobheni bathole ukudla, njalo usichasisela okunengi.
Nxa lilandela amabhuku lana okuthiwa ngama-Hansard awePhalamende, uzathola ukubana ngafaka udaba lokuthi abantu bemadolobheni kumele labo bancediswe ngokudla njengalolu uncedo olunikwa abantu abasemaphandleni. Ukuthi kusihambele kuhle, abantu abakwaziyo ukuhlupheka kwabantu yibona labo abantu abahlala nabantu esigabeni. Mina ngize noma ngingu-MP angike ngabakwazi amakhona wonke abempophoma nePhelandaba, kodwa nxa sisebenza lama-residents association akhava indawo zonke, sizabakwazi ubana sikhave amakhona wonke so that into leyo iphume ibe mcwaka wonke umuntu omele athole athole. Njalo futhi nxa abantu sebethola, ngoba leyi program ayini nje inyanga eyodwa, izaba khona inyanga zonke kuze kufike uMarch next year. Nabe sikhangela kona ukuthi abantu bathi bevuna futhi. So mina enye into engiyikhangele kona, asikwenzeni futhi ukuthi abantu abazabe bethola kungabi ngumuntu ofana nayo nyaka zonke. Namuhle nxa kuthole uThuma, sasa uThuma kakamebela kuthole uDube, uDube angathola ame kuthole uNyati, kube kusihamba kusiya njalo ukwenza ukuthi wonke umuntu athole lolu ncedo olokudla.
Ye, kuyezwakala nilethemba izakhamizi zikutshayela ihlombe ngomsebenzi omkhulu owenzayo ePhalamende. Sixoxe njalo lo councillor weMinyela, ukhansela Lothi Siziba, kodwa ubenganikala qiniso lokuthi kati amakomiti lawa yena njengokhansela kakho kulawa amakomiti.
Abantu abakhethayo abakhangelayo ngabantu abavela kuministri. Iministri lugatsha lukahulumende, uhulumende yithi abantu. Sizahlala phansi nominista sibone sathi hhayi into le ekusikhina abantu asifakeni ama-residents association wonke, ngoba siyakwazi vele empilweni vele i-politics association city azikho, zikhona. Kodwa mina into engayifuniyo ukuthi abantu ba-politicize ukudla. Lokona yikuthi akona yibugebengu, yikuloya sibile ekugcekeni emini libalele. Awunabi umuntu weZANU-PF yedwa, awunabi umuntu we-MDC yedwa, awunabi umuntu we-People's Friends yedwa, kulamba umuntu wonke. So wonke umuntu kumele athole.
Sizwa kuthiwa okunye ukudla kubuyele ngoba abanye bengasabuyanga ukuzokuthatha. Lokhu kuyamangalisa ngoba iningi labantu liyalamba, njalo nxa besizwa ukuthi ukudla sokukhona bengakuyekela njani. Ungathi uhlelo lolu lumenyezelwe kuhle abantu babakwazi ukuthi lukhona.
Ngithi ngapha angikholi ukwenzakele khonokho, ngibona ngathi angithi babathele kuhle. Kodwa yikho khonokwane ukuthi khona hambe yabona abantu laba ababezuna ukudla nabantu abeminisi babuya besuke kwesi sikhathi bebe-rigidi. Babantu khona bethi khona asiphendule kulokhu esikuthiwe ukuthi sikwenze, sisebenza ngengwalo lezi abazithi ngama-secular. I-secular ithe nginike abantu abakulisileyo. So nxa abantu abakulisileyo bengekho, asisembuyela lakho. Khonokwane yikho ukwehluleka ukusebenza labantu. mina ngifuna ukuthi mina ngibakhuthaza abantu labantu hayi sebenzani nabakhokheli bezigaba kulo kansela kulo MP kulama ama-residents association ebimphakathi kwabana uzabona ngxe ehole yangibona lapho ongabena bona ukudla babe khona ugqoko abana bona ukuthi hayi kodwa ngakho kulisi but umbonzi hayi ufuze ngabe uyathola sokumele phela okansela labo MP lama-residents association bakwanise ukuthi bona bancedise kwabona hayi noma engeke kulisi lombongo lowo nasi isithuba sakhe siyamfakazela ngandlani ngangene athole ukuthi ukudla kubuyele abantu belamba hayi into embi kakhulu nalona kodwa idala yikhona kunabanye abantu abasukelezela ukusebenza bewomisha amakhanda behlile ukwenzela kwana ukuthiwa ngesingizi thinking outside the box.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalela ephalamende sixoxelaye ekobulawayo. Silokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lo Councillor James Sithole weMakhokhova okubandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai, yena othi udaniswa yikuthi wathola iziphathamandla zebandla leZANU-PF kuwadi yakhe zikhokhela ukwaba lokhu kudla.
Kufanele abantu abathola lolu uncedo kube yilabo abantu abavele babhalwa phansi abathola ngesikhathi sonke ohlelo lwelizwe luyophela. Kodwa sokusenzakala-ke kathesi sikhuluma nje ngeviki edlulileyo. Kuqala abantu laba bebenikwa imali kodwa kathesi imali kayiseko sebenikwa kungumumo. Kodwa udubo olukhona siyakwazi ukuthi njalo kuthiwe okwakuqala uhlelo lonika umumvu luqala u-MT wethu ongu-MT okhethwe ephansi kwebandla ele-ZANU-PF njalo engumilisa wahamba-ke wasebenzisa amandla akhe kuba yena ngebandla le-ZANU-PF njalo ngumilisa ukuyathatha ukudla umumvu lwa uthe osewuthethe umumvu lwana ube sesifika nxaso kunikwa abantu labana abavele bekhona kulisi ma kungatholakali ukuthi khona wenye iphathi le-MDC belenyiswa besekunikwa kuphela abantu bani abe-ZANU-PF right sathi zinto mhlawumbe sikubonile sokuphindakaleke kathesi okwesibili ukuthi ma i-welfare isebenza isebenza le kule committee othiwa khona yi-child protection committee yona umsebenzi wayo kuphela yikuthi iyatshelwa kuphela ukuthi mizwana ngelanga elinje sizabe sinika-ke abantu ukudla hambani liyoqoqa-ke lapho abantu abafanele bethole lokhu kudla besebenzisa i-list evele ikhona abayinikwa yile department.
Lowo ngu-Councillor James Sithole weMakhokhova okubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai sixoxelaye ekobulawayo. Ukulwisana kuyaqhubeka kubandla leZANU-PF phakathi kwabasekela umkhokheli waleli bandla uMongameli Mgabe labalwa impi yenkululeko abathi uMongameli Mgabe sokufanele asuke esihlalweni. Ngakolunye uhlangothi, iningi labantu elizweni lithi liyaqhubeka ngomzabalazo wokuthi uMongameli Mgabe esuke embusweni ngoba esehlulekile ukubusa kuhle. Umbuzo omkhulu okhona ngothi kambe kuzawela ngaphi indukulo xakuxaku. Ukuhlaziya lolu daba, uNtukameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube.
Sikhula sasisithi nxa sihlezi emkulwini nxa kulogogo lokhulu ugogo epheka abantwana la lokhulu behlezi kumbe becacatha amazambane kumbe besenza nintambama emkulwini ukhulu wayethi nxa engaphakamisa ichoba abantwana ugogo wayethuka umzukulu athi wena sibani bani akuphume phandle uyekele ukusenzeka lokho okwenzayo la. Umzukulu wayengasazi atsho ukuthi kayisime ngikhupha umoya ukhutshwe ngukhulu. Ungabona-ke sokusenzakala njengakhonokho okwenzakala kuZANU-PF ukuthi umzukulu sesithi kungathiwa nguye ophakamise ichoba athi hayi mina isime ngikhupha umoya. Umuntu okhupha umoya ngukhulu kutsho ukuthi umuzi lo usubhidlika umthetho into kalisamanga kuhle. Okukutshoyo Nkomo yikuthi kuZANU-PF umanyano okade lukhona okade kusenza ukuthi loba bengavumelani abangavumelani ngakho kungaphumeli ngaphandle sokubhidlikile. Umongameli kathesi umi phakathi laphakathi komfula emfuleni lo ngapha ngemuva kuhuba amanzi azomkhukhula phambili kule ngwenya emelele ukumginya. sokunzima ukuthi kulendlela izana uPF engaphila ngayo ngaphandle kokuthi icezuke kumbe ibhidlike. Sebesitsho bona abanikazi ukuthi obakhokhelayo sehleli isikhathi eside, ayisayongoma yabaphikisayo leyo, ayisayongoma yama-political party aphikisana nezana uPF, siyingoma yalabo abakuzana uPF.
Okhulume ngokhulu ophakamisa ithoba lapha Dube beso kuyaxotshwa abantwana emkulwini, kodwa singambona yini kwelinye ilanga ukhulu evuma ukubana hayi bazukulu ithoba liphakanyiswe yimi kahle mphume emkulwini lapha.
Dubo angithi ntungamili ukuthi ukuthi umuntu omdala avume ukuthi wenze iphutha nxa esevele wakhahlela isigano sachitheka sokunzima. Sokusithi ngabe abakuzana uPF bona laba abavele bephakathi bayalwazi ugwalo losisekelo sombuso lokukhethwana kwabo, bakulandele lokhu ngoba khathesi angaze ame umongameli wabo athi mina sengifuna ukuma eceleni, ngizafaka ubani ukuthi athathe kimi, lowo muntu ngalibonanga kasalalelwa, yikho kusegcekeni. Ukuthi ukhulu nxa esithi lingasengi lezi lizijele amathole abafana sebezisenga zize ziphuma igazi, kasela akasaye muntu ngumuntu omdala osaphethe izinto esithi engakhwaza alalele. Kunini wathiyekelanini into zenu zama-faction bazenza nsuku zonke? Kwagijinyiswa amaovetenan athelwa ngamanzi atshaywa ngama-tear gas, wahlala lawo phansi wathi hhayi akusaze kwenziwe futhi lokhu akusavunyelwa, sebexotshiwe. Kutshengisa ukuthi bona abalela inkululeko abasamlaleli, laba abakhokhela ama-faction kabamlaleli. So kungumhlambi kazelusile, akusalalelwana, umuntu omdala sengumuntu omdala ngebizo, angaze ame namuhla athi hayi mina kulalokhu lalokhu engakwenzanga kuhle. Udubo yikuthi laba sebethwalelana intonga abafuna ukungena esihlalweni sakhe, ngeke bamlalele ukuthi kulo mthetho angawutshaya.
Imizabalazo le efana le ka baba umfundisi Mawarire ubona idlala ndima bani yona kusiya kukhetho, kumbe ubona yini isiba libandla lezo mbusazwe kumbe ibamsana lamanye amabandla?
Mawarire engakwenza mhlawumbe ikuthi ikhuthaze uZulu njengakhonokhu okwenzakalayo, ukuthi uZulu atshengise uhulumende ukuthi kathabanga ngokuthi okuyabe kucelwe nguZulu kakwenzakali, kumbe lokho uhulumende ayabe kuthembisile esakhankasa akasakwenzi nxa sevotele wangena kupolitiki. Abangakwenza-ke ikuthi ukhanya ulandelwa kakhulu ngontanga umfundisi uMawarire. Okungenzakala ikuthi mhlawumbe njengoba yena engaso bandla lezompolitiki, nxa engahlala ekulelo hlanga ukuthi kaso wezompolitiki, kungathi sokusiya ekhethweni abe sesithi ebantwini hayi thina sizavotela umkhokheli othile kumbe i-political party ethile ezaba yiyo esiza kuthi yenze i-social contract lathi ethile ukuthi ingangena embusweni lokhu lalokhu 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 esifuna kwenzakale thina njengezihlali zeZimbabwe, abe seyikhankasela. Kungenzakala njalo ukuthi dukuduku aguquke avuke sekhokhela ibandla lezombusazwe. Ngibone ngani mina lokho kungabe mhlawumbe kuliphutha, ngoba kuza kwenza ukuthi abantu akade bemlalela eqinisweni mhlawumbe bangambona engumuntu nje layo kade ezenzela okokuthi udinga amandla okukhokhela ilizwe. Singazi njalo ukuthi kuzahamba njani, kodwa kangiboni i-hashtag iguquka ngokuphazima kweso isiba ngekhokhela ezombusazwe kuleli lizwe. Kungenzakala, kodwa hayi amboni ukuthi yindlela enhle ehlakaniphileyo abangayisebenzisa.
Lo umnumzana Nhlanhla Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxelaye ekobulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo lamuhla untungameli Nkomo uxoxa lomunye obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship, umnumzana Tinashe Basa, ongomunye wabaqhawulwe ngumongameli Barack Obama weMelika ekugqitshweni kohlelo lolu ngeviki edluleyo. Umnumzana Basa uqala ngokuchasisa ukuthi kuyini akufundileyo kumongameli Obama.
Ukuthi thina abantu abasakhulayo we have so much to do. And at esi kakhuthaza kakhulu ukuthi sisebenze nzima ukuze siphumelele.
Ukuqawulela ungumunye wabalutshwana abaqawuliweyo. Uzwe nje.
Akwindithabise kakhulu ukuthi lami ngisengakwanisa ukuqawula uPresident Obama. Kuyathabisa kakhulu.
Uthe wena ukhuluma nami eliya wathi lesi setifiketi sakuqala empilweni yakho. Ungachasisa ukuthi ufutshwani khona.
Ya, lesithi lesi certificate sami esiqala empilweni yami ngoba anzange ngikwanise ukuthi ngiqede isikole sami kuhle ngendaba yeze school fees. So ngithe ngi-applyela ku-program le ngangizibuza ukuthi ngizakwanisa ukungena khonapha njengoba abanye balama-masters, balama-bachelors, mina ngingela even i-O-level. So ngithe babe sebengi-accepta ngathi sengibuya ngapha sengikwanisa ukuthola i-certificate sami and izinto engizifundileyo izinto eze 5 years. So kuyathabisa kakhulu, ngizifunde in 6 weeks.
Umathini kwabanye abasakhulayo?
Ngifuna ukubakhuthaza ukuthi bezame khonoko okuncane nje njengoba bengakwanisa ukuthi beqedise ama-O-levels awo, at least bebe le mfundo mbijana ngoba nxa suhamba phandle sufuna ukuthi uvakatshe phandle ukhulume labanye awusozokwanise nxa ungakwanisa ukukhuluma isikhiwa. And bengafunda bayakwanisa ukuthola amathuba njengaleli endilitholileyo. At least ngikwanisa ukubala, ngikwanisa ukubhala, so ngisengakwanisa ukuthola i-certificate sami leso.
Lo ngumnumzana Tinashe Basa ongomunye obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Liwukholisile lo mculo uphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi lithi kuyathokozisa ukuthi uhlelo lokwabela abalambayo ukudla emadolobheni solusungulwe. Lanxa kukuningi okufanele kulolongwe ukwenzela ukuthi bonke abalambayo beluthole lolu sizo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 74 Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.